So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kwandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 13 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lesisi selilobele umgcini sihlalo ogatsha lwezokhetho lwezekhe unkosikazi Priscilla Jikumba. Likhalaza ngokungahlelwa ngakuhle koluhlu lwabavoti olungela mabizo abanye.
20 meters. Uzathola ukuthi umuntu lo nkosikazi wakhe sebeyehlukaniswe yi-delimitation. Unkosikazi nxa evotela eDakamela Primary usekuse eNkayi North.
Amapolisa athi akhathazekile ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini olwe-domestic violence ikakhulu eziqondiswe kwabesifazana ngomyeni babo.
Udlakela lolo lwezindlini luqhubeka lusiya phezulu and okubuhlungu kakhulu kade ukuthi abantu sebefika esikhathini sokuthi baze bagamulane, babulalane, bagwazane, okuyinto ebuhlungu kakhulu.
Kwezemelika iyavungama inkundla kubandla lama-Republicans lapho inani labafuna ukumela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli lokhe liqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote.
Ivandla lesisi selilobele umgcini sihlalo ogatsha lwezokhetho lwezekhe unkosikazi Priscilla Jikumba likhalaza ngokungahlelwa ngakuhle koluhlu lwabavoti olungela mabizo abanye. Unobhala obona ngezokhetho kubandlaleli umnumzana Ian Magone utshele uJikumba ukuthi ibandla le-CCC libuthanise ubufakazi bokuthi uluhlu lwabavoti lolu alulotshwanga kuhle kuzigaba zonke zelizwe. Njengesibonelo uMagone uthi eGogwe neMbuziya abantu abalamabizo aqala ngo-A esiya ku-M abakho kulolu luhlu. Ngesizwe umlayezo esithunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Uhlelo lokuhlola amabizo kuvoters roll aluhambi kahle ngoba ekuqaleni izeka izange yenze kahle ngokuthi ibikele uZulu ukuthi kuzaba lohlelo olokuhlola amabizo. Kwakumele izeki yazise uZulu andubana lolu hlelo luqaliswe lokuhlola amabizo. Kwakumele ukuthi kulesikhathi bahle babikele uZulu ukuthi ngeSabatha 27 May kuyabe kuqalisa uhlelo lokuhlola amabizo luze liyephutsha ngolwesithathu Wednesday 27 May. Manje lokho abazange bakwenze. Baphonga ukubonakala ngelanga lokuhlola amabizo sebefaka amaphepha ezikolo ukuthi uhlelo soluqalisile. Abantu ngikhuluma so emakhaya abakwazi ukuthi kulohlelo lwalo lokuhlola amabizo. But ngiyakhuthaza uZulu wonke ukuthi bahambe bayehlola amabizo. Njalo sisazama ukuxoxisana lezekho ukuthi ngabe bayangezelela isikhathi ukwenzela ukuthi abantu bafinyelele ukuyafika khona lapho okuhlolwa khona amabizo. Okusidanisayo kwezinye indawo amavoters roll kawekho. Kodwa kuyabe kulomuntu uyabe ehleli phakathi khona lapho ku-polling station. Uyabe buza abadala ama-details abo ebhala kuphela ephepheni. Lokhu kuyasidanisa kakhulu. Kulesidingeko sokuthi kungezelwe amalanga ukwenzela ukuthi uZulu wonke abekwazi ukuthi kulohlelo lolo lwenzakalayo ukuthi lawo bayenelise ukuyafika kuma-polling station baye-checker amabizo abo ku-voters roll.
Manje njengoba uhlelo lolu luphela ngolwesithathu, libona ungani kuzadingeka na ukubana kwengezelelwe amalanga alolu hlelo?
Sesikhulume lenkokheli zethu kuma-district atshiyene eMathebeleland ukuthi bahambe ema-ofisini awezekhe bayexoxa lobukhokheli bezekhe kumbe u-district elections officer bemazisa ngesidingeko sokuthi amalanga kumele angezelelwe ukwenzela ukuthi abadala emakhaya amajaha lezintombi asebafikisa iminyaka engu-18 abaregistaye ukuvota ukuthi baye-checker amabizo abo ukuthi akhona ku-voters roll. Lokho ngikhuluma so basendleleni ukuyafika emahofisini ngoba abaningi bavela ema-ward akhatshana lama-district centers lapho kutholakala khona ubukhokheli bezekhe.
Zona khona isikhalazo zenu lizihambise ngapi?
Khathesi ngesikhathi lesi esokuhlolwa kwamabizo bekumele iZEC yenze imhlangano lezakhamizi ibachazela ngokuqunywa kwamawadi esikubiza ngokuthi delimitation. Khathesi eNkayi South iZEC sidale inkalakatha yohlupho. Uzathola ukuthi umuntu ovota eDakamela primary useku ward 15 eNkayi North, ovotela eDakamela secondary ulokhe eku ward 16 eNkayi South. IDakamela primary leDakamela secondary zijiyana kuphela nge 20 meters. Uzathola ukuthi umuntu lo unkosikazi wakhe sebeyehlukaniswe yi-delimitation. Unkosikazi nxa evotela eDakamela primary useku eNkayi North, then wena nxa ulokhe uvotela eDakamela secondary ulokhe useNkayi South. Lezi izinto okufanele zilungiswe yi-ZEC.
Mayuyu zulukandaba siyaxolisa. Lo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe, umsekeli kamgcinisihlalo wesigaba seMatabeleland North kubandla le-CCC. Ubekhuluma ke ngokwenzakala khona le eMatabeleland North. Okwamanje ke sizwe umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ekhuluma ngodaba lunye lona lolu olwamabizo angekhoyo ku-voters roll.
Balele umama uJustice Shigumba simtshela ngokuthi kulabanye abantu abazenza ama-CIO ensitha angekho emthethweni okuthiwa yifazi, ehlukumeza abantu njalo sithatha umsebenzi we-ZEC izincoma yona isithi balamandla. Bathusela abantu, babhala inamba zesithupha wonke umuntu obuya ku-registration center ilizwe jikelele ku-10 provinces. Njalo sichasisile ukuthi ama-province wonke kulabantu abaswelakalayo, abanye baqala bakhutshwa ezindaweni abahlala kizo eziseduze belahlelwa khatshana kwamanye amaprovinsi noma kwezinye iziqinti. Egogwe kulabantu amabizo abaqala ngo-M, amawards wonke kabalawo lawo amabizo aqala ngo-M. Sinanzelela futhi ukuthi kulabantu abasebenzisa iBVR leyo esecha efonini *265# iza kubikela ukuthi wena urejistiwe endaweni ethile, ikhuphe amabizo akho wonke njola le number zesithupha le address, kodwa uthi sufika khona bakutshele ukuthi awulabiso. Okunye kusimangaliseyo ukuthi abantu abavota ngo-2018 abanye bavota lonyaka ngama-by-election khathesi sebedinga amagama abo awazusakali ku-voters roll. Into le itshengisa ukuthi iZEC ilahlekile kakhulu ngoba ayilandeli iConstitution le-Electoral Act. Ngalokho sibacebisile ukuthi kufanele kube lomhlangano masinyane silungise izinto lezi amicably, silungise ngoba okwakhathesi sifuna ukukholwa ukuthi baphambanisile abenzanga ngabomo. Akuhlalwe phansi amabandla wonke lama civic society sibone umhlahlandlela ukuthi kungalungiswa lokhu kanjani, ngoba isikhathi sokutshelana amanga lokusolana asisekho. Sifuna ukuthi sihlale le-ZEC, le-civic society, lama-church, labanye bonke abazizwa bephathekile ngoba i-constitution ithi wonke umuntu lemvumo yokuvota. Sesibona abanye abantu abathwa ngabefazi abasebehluthuna amandla e-ZEC, yona i-ZEC izalwa yi-constitution. Sibona konke lokhu bazama ukuhlukumeza abantu, abantu kona bezakhalala benze umathanda. Yikho ibandla leni sithi cha, lokhu kungazala idonki ingazala inkomo. Siyafunga ngoba sesibona ukuthi kulabantu abazipha amandla angayisiwo. Siyabonga zulukandaba ukusihlomisa lisipha imfumba edezifihlwe izekhi besenzela ukuthi abantu bakamthwakazi labakamambo bangavoti. Yikho konke lokhu sibona ngani siza kulungisa. Sifuna i-free and fair elections masinyane. Siyabonga.
Lawo-ke ngamazwi esiwathunyelwe ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Silokhu sikudaba lunye, isiphathamandla se-ZEC umnumzana uTloyile Silayigwana uthi bonke abathole kuphambanisekile kuluhlu lolu bamele bahambe babhalele i-commission ukuze kulungisiswe. USilayigwana utshele iphephandaba le-Herald ukuthi injongo yokuvulela uZulu uluhlu lolu yikuthi kulungisiswe konke okube liphutha.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkolo.
Amapholisa athi akhathazekile ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini olwe-domestic violence, ikakhulu oluqondiswe kwabesifazana ngomyeni babo. Embikweni wethulwe izolo, amapholisa anike umzekeliso wokuthi abanye abesifazane bayaganyulwa ngamahloka kumbe ngamakhuba, njalo abanye abesilisa bayagwazana ngenqamu. Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePhadare enkundleni Men's Forum on Gender, ithi iyake ixwayise abanye abesilisa abalethwa yimthethwandaba ngoba bedale udlakela. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhona njalo abanye abesifazane abalokhu behlukuluza abesilisa.
Inkulumo yaliqiniso, ngakhangela udlakela lolo lwezindlini luqhubeka lusiya phezulu and kubuhlungu kakhulu. Kade siko ukuthi abantu sebefika esikhathini sokuthi baze bagamulane, babulalane, bagwazane, okuyinto ebuhlungu kakhulu, okuyinto engajayelekanga ezigabeni zethu, but sokuyinto esijwayelekile nje, sisenzakala phose zonke izikhathi. Lokho siyakubona lathi njengenhlanganiso, amadoda izikhathi eziningi yiwo ahlukuluza omama. Even inhlanganiso yethu yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender, injongo yayo sibili yokuqalisa iqaliswa kwakuyikuthi iqede udlakela olwenzakala ikakhulu kubomama, ilinganise njalo, incedise ukuthi kulinganiswe amathuba phakathi kwabomama labo baba. Into le sasiyenza sihlanganela sisebenza kakhulu labo baba ukuthi amadoda akhulumisane lamanye amadoda ukuthi udlakela ayisiyo indlela esixazulule, kumele sixazulule ngayo inkinga zethu esilazo emakhaya, inkinga esilazo esigabeni, kodwa kumele sihlale phansi sikhulumisane, sidinge ezinye indlela zokuthi sixazulule inkinga esihlangana lazo. Njengenhlanganiso sikholwa ukubana okoniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo. So abantu asihlaleni phansi sixoxisane, sidinge indlela engasokuhlukuluza, indlela engekho violent yokulungisa izinkinga zethu esihlangana lazo.
Libaxwayisa lithini abantu? Liyahlangana labo yini bonke abalwisanayo? Libelulele.
Silendlela eziningi esizisebenzisayo ezibizwa ukuthi awareness, ukuthi siyahle siyekhulumisana lamadoda ezigabeni ezichiyeneyo, sibonisana ukuthi kuyini esingakwenza ukuthi siqede udlakela emizini yethu lezigabeni zethu. Singancedisana njani? Sikhulume, sixoxisane, kungabi lo dlakela osolwenzakile. Kwesinye isikhathi njalo siyahlangana sikhulume kulabo mama, kwesinye isikhathi siyahlangana lezinye izinhlanganiso ezabomama lazo bebuye labo mama, lathi sibuye labo baba, sihlale phansi kukhulunyiswane, kuboniswane ukuthi yikuyini okungenzakala ukuthi udlakela luphele ezigabeni. Kudlakela ke lapha obaba izikhathi eziningi abahlukuluza omama, kodwa of course bakhona obaba laba abahlukuluzwayo laba abadinga ukubana bancediswe. Njengenhlanganiso ke sile counseling department ekhona ukuncedisa labo abahlukuluziweyo lalabo abahlukuluzayo. I-counseling department yethu ivulekile, iyancedisa wonke ubaba lomama abahlukuluziweyo labahlukuluza. Abahlukuluziweyo bayancedisa ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bangasahlukuluzwa, ukuthi uhlukuluza kwabo kuphele. Abahlukuluzayo labo bayancediswa ukuthi bedinge ezinye indlela zokuthi baba resolve ama conflicts abo bengasebenzisanga odlakela. So siyasebenza lamadoda azibuyelayo, maybe ama perpetrators abahlukuluzayo abazibuyelayo voluntary bezothola usizo, labanye ababe refiwe ngama court ukuthi abuye azothola icounseling, njalo lamapolice aya refer abantu ukuthi babuye njalo bazothola icounseling kunhlanganiso yethu. Njalo siyasebenza labe majele ukuncedisana ukuthi labo abangene ejele ngenxa yokuhlukuluza abanye bancediswe bazwisise ukuthi into abayenzileyo yinto embi okunganani, ebuhlungu okunganani, njalo bananzelele ukuthi nxa sebephuma bengaphindi bayenze into enjengayonaleyo. So siyancedisana lama government departments achiyeneyo, lama organization azimeleyo njalo achiyeneyo, lama individuals ukuthi sincedisane ngoba nasiqede udlakela lolu osoluhluphile kangaka emizini lasezigabeni zethu. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Zipho ngezipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePhadare enkundleni Men's Forum on Gender, obexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usethule eminye njalo imizamo yokumisa ukuwohluka komnotho. Phansi kwemigomo emitsha kuza kukhuthazwa ingatsha zikahulumende ukuthi zisebenzise idola leZimbabwe. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi inhlanganiso elwisana lezijeziso ezafakelwa inkokheli yelizwe eBroad Alliance Against Sanctions isihambise uhulumende welemelika emthethwandaba phezu kodaba lwezijeziso lezi. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani baphathi kohlelo yabo. Hayi siyezwa sibili into ezenziwa ngabezekhi. Izethi vele abaqalisa ukuhamba belahla amagama abantu. Le into yabo vele ususiya kudala kade sibakhangela ukuthi izano singadliwa. So abezano vele lokhu into abadla ngayo. Leyo badla ngayo vele abuya kumangalisi. So noba kunjalo sithi siyahamba sivota kunjalo sibili. Kade sibesala ukuthi announce ilanga lokuvota inxa kuthi wabona hey kunzima. Umfana omncane bathwalela ubhulu, okhulumayo ngigagisa mchijo mkhwananzi. Ngiyabonga.
Salibonani ku Studio 7 siyabingelela sithi ziyani lesilo size sinyama sikamthwakazi. Siyalibingelela emagumeni wanomhlaba lapho elikhona Nkosi yami. Ye, libingelela nguye umzukulu kaXamu kaVinjela untaba kayibhodibhodi ngaba lentebe kuphela. Awuthi ngihlale edabeni ngeke lokulandisa kakhulu. Ngizwile ubaba bethathe interview lo Dube lapha nomthembo Nkosi yami. Wayevuka ngolaka uyambuza ukuthi yena ngikhulumela imali South owuthi uyalwa kanti abantu bezanipiyefu kanjani. Kanti wayelisilo. Phendula kahle baba. Phendula kahle ubeka amaphapho phansi uphendule lokho okwaziyo ongakwaziyo ungakuphendula. Ulowa umuntu bekubuza ulelungelo lokuthi akubuze uphendule layo into hayi kuvuka ngolaka umuntu uma ekubuza. No, bantu bezana ake liziphathe kahle. Yeye ngikhuluma ngikhona la angikho eGoli ngiseSouth Africa esifundeni or ngithi province esasempumalanga embombela yikho la engikhona. Ngikhuluma ngikhona la ye phela abantu abaningi umuntu noma eseCape Town uyathi useGoli kanti hayi iGoli phela ngeke ukuthi useVictoria Falls ukuthi kobulawayo. No, siyabonga. Asambeni siyevotanini impela bantu bakithi nonke emagumeni omhlaba. Asambeni siyevotani impela. Kodwa no, abantu bezanipiyefu sebeqalile ubumenemene babo. Into abazenzayo lezo okuthiwa uyathi wena ungebhulawa uyebhalisa kwezindawo sofana nogogo bagibela amabhasi. No man, akelekele ukusirobha abantu bezanipiyefu. Sesibona thina siyabona impela siyintsha sizelwe ngama-80s. No, lingasirobha. Ya abazali bethu elalibarobha. Please, asambeni siyevotanini sonke nini bantu bakithi ngala amagama. Ngithi lapho elikhona uNkulunkulu alivikele balandeli yesi Studio 7 kanye nabalaleli bakhona kanye nabasakazi bakhona nonke ngeke ndibale ngamagama. Amen.
Studio 7 lichona njani badala ayithi nasiyachona. Into engizathanda ukukhuthaza abantu lapha abantu bakithi embakhuthaza kakhulu ngesizathu sokuthi sokucheka amabizo abo losikhathi sokuba sokuvota babangapheli inhliziyo abantu nalowo amabizo abo amaningi etshintshiwe umuntu ade votele kumbe kuba unkulumane kumbe sesebhensa asizameni sibe ngendlela zonke ukuthi singadedi siyevota esikufuna kwenzakale asimeni izivindi laba amayouth ezanu nxa sebesiyavota ngiyabanxusa bakhangelela ukusasa ukuthi ilizwe lethu livuke bengabe lonke beyengama-$50 bebone umuntu ozasiyenzela ikusasa lethu. Hlakaniphani mayouth, yekela ukuhlala limbesisekile ungelanto eliyithola tshona ligijima ngezepolitiki lingakasebenzi ungela ihlala kahle khona elizweni likube le mfundo kathe sikunje abanye into kuthiwa yi-AT M abayazi kuthi ukuthi bathi umuntu angena ku-AT M kathi siya kulo muntu osebenza uthola impentshela kudla fumane enhluphekweni lingene ukukhanyeni libona abantu abangathuthukisa ilizwe lethu ukuthi liphumelele ilizwe linothile kakhulu uhulumente wayezanu kakwazi kahawukela into enziwa omakhelwana bakhe amanye amazwe aseseduze wake akusukuthi abawona omapresident abamakhelwana bethu bayona bayadlimali yombuso kodwa abantu ababulala ilizwe okwakithi kuyayangisa kakhulu. So asizamenini ukuthi sithungiseni ilizwe siyevota naloba betshintsha amabizo ethu okubhalisela sambenini noba kunzima sambenini siyevota kuphela siyalandele siyevota. Ngiyabonga ukukhuluma ngoSlwanda kule Botswana.
Salibonani, salibonani Studio 7 linjani bantu bakithi ayi nasiyaphila. Into ebantwini bakithi bantu lingavumi ukukhohliswa iqembu leZANU-PF. Waziyazwa ukuthi kwezinye indawo bahamba benika abantu ama-$5 kutho ukuthi uma beqeda ukuvotelwa phela vele bayatshayi khona futhi behambe njengakhona ukuvela kuhlale bekuyenza ngoba into yabo vele leyo ukuthi bayancenga abantu ngezinto. So singarojwanga amaswithi nje abantwana sibadala amazingaka yenzele utshintsho asibende utshintsho elizweni lethu. Loku uma besinika izimadlanyana lokwa ama-$5 lokhu asithathini sizidlekeni lo uma sisengena ebhokisini siyakwazi ukuthi siyenza kuphela.
Samile emsakazweni siyabonga kakhulu umsebenzi elisiphathela wona. Lapha nilombuzo omkhulu kakhulu okubo bonke abantu nje abamamela umsakazo sonke nje sani si-worried ngendaba ye-election lekhona ukuthi njengoba izeki ihluleka ukuqondisa nje i-voters roll labantu ukuthi bekwazi uku-check-a amagama wabo manje jose we-election izeki yona le yabhitha uhlelo izakhona yini ukwenza impumela ihambe ngendlela yemfanelo kumbe vele sebeqoqe khona ukuthi benze lokho abakwenza nge-last election ukuthi bafuna ukuriga i-election le berigelisa no-PF. So ayikho yini indlela bamplana ukuthi akenziwa especially laba abaphethe uthuthusila ukuthi bebe namacebo okubona ukuthi kuyini into engenziwa i-way out ukuthi ngoba izeki sibona ngalile ukuthi angeke ikwazi ukusiphathela ukhetho olukhululekileyo. Umbuzo enginawo-ke lapho kubo bonke abantu ongakwazi ukungisiza mphendule ukuthi ayilikho yini icebo elingenziwa before i-election ngoba khani vele sesizo kala futhi enze khona lokhu yakwenza ngi-last election izekhulu mayezahle ihluleke ukupha abantu i-voters roll ukuthi ba-check-e bezibona ukuthi bakuphi ma umuntu yethu uyazi-check-a igama lakhe ezithola ukuthi kwenye i-constitution engasiyo ngisho le-province yakhe. So kukhombisani lokho josiyakukhethwa cela impendulo ma ngingayithola lapho siyabona.
Salibonani badala yesh bafowethu ngiyalelalela sonke isikhathi Studio 7 elizwa lonke bafowethu ngezindawo ngezindawo yesh bafowethu le ndaba yekhaya le yeZimbabwe hayi inzima bafowethu kubuhlungu ukuthi manje sizwa ukuthi abantu babhalisile boname from there ukuthi ba-check amagama abo kuthola ukuthi amagama abo awakho lapho ababhalisile khona ale nto bafeso yinto enzima mpela lesi yisisimenemene esingenzile manje awukhenda umuntu ebhalise sikabe igama lekhanje le bekwakatshana kuthi engakwazi lo kuyavota hhayi no lala abantu abakhayela amavoti labo kushi labadla labo badlale ezanupf ayisikho lokho okwenzakalayo manje hhayi ayisikho manje lokhu kuphanje umbani into ngathi zimosheke zikomile kangaka emakhaya imali yokugada ulandele ukuyavota igama lakho khonale umbani ungakwazi ukugade siyakhathana njalo hhayi nolu daba lolwaluhluze kahle manje amabizo abantu ababuyele lapha i-constitution ibuyisele amabizo abantu lapha bezibhalise khona bevota yekelani ukwenza njalo abantu manje indlala idlala kabi lina abantu ungaphulola ugogolwana kwakuthiwa ngugawolo wayeyikhuluma lwana umnyaka athi ngugawolo umbe kathombana lugogolwana manje ugayigusu ya gayigusu ungaphi ugogolo ugayigusu usaphila gayigusu ungaphi Ayayaya, uthini ke manje gayigosi into mazinje, usaphila gayigosi ungakho nakhoko. Ngiyabonga bani. Hayi man, akele yamulu insizwe ngcono man, caba ngcono man. Singamoshi isikhathi sabantu manje ke libhalisa abantu ukufola kule bathatha amagama wele balahlela kaChina, yini konke lokwenzayo. Ayisikho manje lokwenzayo manje.
Salibonani Studio 7, salibonani uNtungamile Dube, ebusweni Dube siyalibingelela lenjani. Azi uyahlekisa okukhulunywa ezana, baze khuluma ngephukuka kwentengo. Bona bayecabanga ukuthi bona amanye amabandla aphikisayo. Uyihlekisa kakhulu. Hlekisa likhulunyiswa nje. Ukhuluma lokhu ngumelody man. Wabamlalasi.
Sanibonani ku-Studio 7 linjani. Ingabe liyaphila amaqhawa kithi. Kubalaleli nabasakazi. Sithi vuka mthokazi vuka. Abantu yithi. Sizibuze singaqedi. Ngento eyenzakala emathebeleni. Kobomangwe. Yengwizi. Kubombambanyika amashona lamaChina sebethatha lwalo umhlaba bawenzo wabo ukhulumayo obg ukuthi nekahle kahle kusho ukuthi lawo abantu vele kabasihloniphi kabatsheli nduna kabatsheli masebuku kabatsheli zakhamizi bapho ukuthi fuqu nje njengomasunta doko hayi abasihloniphanga nabo abantu impela ngajabula ma voice note yami ingadluliswa izwi ngabantu ukuthi sithi vuka mthwazi vuka sokwesikhathi sethu manje sokuthi ne siyibambe noma ijisa
izini. Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika iyavungama inkundla kubandla lama Republicans lapho inani labafuna ukumela leli bandla kukhetho lekhe liqansa. Kulabahlanu asebeyazise ukuba bazancintisa ukuthi abanye abayisithupha babikwa belakho ukwazisa ukuthi labo bayangena enkundleni kumalanga alandelayo. Umnumzana Tim Scott nguye yedwa onsundu ongusenator kubandla lama Republicans laye osethe uzancintisa. Ukuhlaziya amathuba ka Scott sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ye, nxa sikhangela lapha ekhaya ngimzwile zivili uTim Scott enguye olilunga elilodwa iBlack senator ekhona kuma Carolinas ngale. uTim Scott nxa ngokubona kwami ngingazi ukuthi angabe ngibona ngathi kulicebo lika Trump elokuthi khona uTim Scott ayenza ngathi uyangena lapha ukwenzela ukuthi baxegise ukulwisana kwama Republicans ukuthi ama Republicans alwise lapha. Ngibona ngathi uTrump ulesandla kukho khona lokho ngoba angithi kuza ukuthi lo mama uHaley bese kuze ukuthi lo jaha uDeSantis wase Florida yibo abantu okukhanya ngathi bangabantu abaza ncintisa laphana. So uTim Scott ukuthutsha kwakhe engathi nje uphomba isivuka mpunzana akungathi kuyasolisa ngoba kangimboni mina uTim Scott engaba ngumuntu lwana olumisana lo Trump. Izinto zonke zazenziwa nguTrump laphana insurrection into zonke lezi kazange uTim Scott abe umuntu otshengiselayo ukuthi into le kazwisisani layo waba ngumuntu ombambathayo wayekhona la ikhona laphana White House kazange angimboni engumuntu ongalwisana lo Trump angimboni engumuntu ongatshelana lo Trump akudla ebusika kangimboni kuye kufanele ukuthi khona laphana umuntu okumele ukuthi angene laphana ngo vice president former vice obekhona so nguye obekumele ukuthi angene laphana esikhundleni sika Tim Scott.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe obexoxa le Studio 7 ese Texas khona pha kwele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. amabizo abantu abaningi abangibandla leCCC selilobele umgcini sihlalo wogatsha lwezokhetho lweZEC unkosikazi Priscilla Chikumba bekhalaza ngokungahlelwanga kuhle koluhlulo abavoti ivoters roll. Amapolisa athi akhathazekile kakhulu ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama ngu-Chris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.